sigijime ukubana sidiscuss ukuthi bachaywa ngempela ngoba siyakwazi ukuthi laba bantu sonke isikhathi tinxa sokusiba lomhlangano omkhulu okubuthana elizweni balendlela zabo ezokuthi benza ama drama abo beqamba amanga bethi bachayiwe abanye bethi barechiwe siyakwazi ngithemba liyakwazi ukuthi zake zaba lamacala amaningi abo beqamba amanga bethi bona bachayiwe bengachaywanga njengalokho asikwazi asila bufakazi obokubana laba abantu bachayiwe ngempela bakhona ukubana baya actor khonapha bengathintwanga laba bantu so asikabi labo ubufakazi bokubana bachayiwe
kodwa nxa sokungenisa dakhi vele ingena njani khonapha abantu bechayiwe njalo besemthethwandaba awuboni ungani kuyahlupha khonokho
lithi isadakhi injani baba
ye nxa sukhangele khonapho anti uyabona ukuthi abantu laba bachayiwe sibili isadakhi manje ingena njani khonapho ukuthi bebezama ukuthi benze khonokho ungani idrama kambe kungaba yidrama khonokho abantu belimele
yebo bayakwazi ukuthi ilizwe lingcoliswa njalo yikho babeya le slogan yabo yokuthi ukuthela inhlabathi i-slogan yokuthela inhlabathi ngiyokuphambanisa yonke into emele yenzwe elizweni kumbe konke okumele kwenze ukuthi siyakhe ilizwe babefuna ukuthela inhlabathi besithi sithela ekudleni ukuthi kungadleki so bayakwazi ukubana bengademonstrator kuyakwanisa ukuba le report yokuthi hhayi i-SADC summit ayime ngoba ezimbabwe akulakuthula ngoba ezimbabwe abantu bayademonstrator kulokutshayelwa kulempi so abantu laba bahlakaniphile babe betshelwe ngamazwe anjengabe-amerika ukubana beyenze lokhu abakwenzayo ukubana kungcolise ibizwe lelizwe kungangcolisa ibizwe lelizwe i-SADC summit ibisikhansilwa
kambe kungenzakala khonokho ukuthi ivale i-SADC summit ngenxa yokuthi kula bantu abatshengiselayo
kuyenzakala yikho kuthiwa ngama-human rights yikho kuthiwa ngama-human rights kuyenzakala ukubana ivalwe